Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhla ka 23 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethandaba weHigh Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli webulilima edalela ephalamende umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela kukhetho olusanda kwedlula ngakho kumele kwenze ukhetho olutsha kulesi sigaba. Ikansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni. Ikhatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel leHamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba weHigh Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulili mayedalela ephalamende umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela kukhetho olusanda kwedlula ngakho kumele kwenze ukhetho olutsha kulesi sigaba. Uphuthi ongumsekeli kamphathintambo obona ukuhanjiswa kwembiko wamangelelwa ngwayencintisana laye owebandla le-TCC unkosikazi Bekezela Maplanka. Yena otshele inkantolo ukuthi uphuthi wethusela abantu esithi bazawubulawa bengekela ukuvotela yena lezano PF. Umahluli wedale ulaye izekhi ukuthi yenze ukhetho olutsha ebulilima. Umnumzana Phuthi yena ongazange aphikiselwe ludaba emthethwandaba kumbe ukuthumela amagqwetha utshele iStudio 7 ukuthi akazi lutho ngalo. Sixoxe lo nkosikazi Maplanka yena othi usemelele ukhetho lwe-by-election.
Mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo okuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu ngoba uDingo Moziphuthi watshontshela abadala ukhetho lwabo wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe nokuthi ezanelisa umde umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokozile kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho beluqalise kutsha abantu bebulilima ukuze labo bathole ukuthula bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho belilobufakazi bani enkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhlaka 23 August okwenzakalayo yikuthi uDingo Moziphuthi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kuma-polling stations number 2. Kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3, uDingo Moziphuthi wayenabantu bakhe ababe intimidata besesabisa abadala bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasozani uPF bazabulawa banyamalale bathisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi ngi-eda phezu kwakhona lokhu engikushoyo isimanga saba yikuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1800 and something, almost 2000 assisted voters, kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobukubasha.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo uba buphuthi kazange avele ngitsho lelangelilodwa.
UDingo Moziphuthi kazange aphendule ngitsho langelangelilodwa esiyamukele amasamanisi okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wobulilima njalo kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sika maphepha wonke lokushayina asayinelwa akulalutho olutshengisa ukuthi udinimuzi kazangamukela amasamanisi. Udinimuzi wamukela amasamanisi kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa. Njalo nxa sasingamtholanga sasizadinga futhi indlela yokuthi azakuthola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngitsho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hhayi, bekungalagqwetha lakhe, kazange vele azishuphe. Okuliqiniso lokuthi konke esasikutsho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza, sakuhambisa emthethwandaba kwakuliqiniso. Ukuthi watshontshela abantu ukhetho, abantu bekulilima kadanile kakhulu, bazibona bengabantu abanyembezeleyo bokuthi bakhothelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngwancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima ePhalamende emele ibandla leTriple C. Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelelwe zinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitsha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezile El Nino. Isakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Difa Dube uthi usefele zinkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwakunkomo kunzima kakhulu, kunzima sibili kakhulu ukuthi imbona ingathi iningi lethu kuzasishiya sesiphethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa-ke nxa ubona kujabalala phambi kwamehlo wakho kungela solution ukuthi ungenzani kuba yinto enzima kakhulu. Ngoba nxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa and njalo nxa uthi usakhangela isilimo akula nto etshengisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo noma ukuthi ungatshintsha isilimo maduzane, okuthi sasele possibility ukuthi njalo inani selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulelo selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo masenti khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba umkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu yakhele mningi edlulayo over 20 years ago into esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa namadamu afana lapho Mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree Dube lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka. Lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana neminyakelo edlulileyo ngoba akula tshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathole ama-stationery angahamba ayekwenza ukuthi ayegubha amadamu abo azama ukuthi akhiphe udaka luluyani kwenza ukuthi amadamu angaphangisi ukuoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi njalo kancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu ku-budget ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola i-machinery ezaqondana namadamu kuphela ezayenelisa ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka loluyana oluzayo desalination okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazane ezifana lendlovu ngoba iwangi national park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi ewangi national park sekusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho nxa sekunjalo bese sithi indlovu nxa zingavele zingene zivoxa udaka zivoxa udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabisaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa sivele yanatha amanzi khona le phakathi uthi iphume idlule udaka lolo soluvoxa zindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho labekhemfayo ukuthi ngabe kuyagedlwa i-trench njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi ezithize kuyavulelwa amanzi emabhonga laphana amanzi ahambe elandela ikanele esiya khona lekututu ekangele khona lengathi akanele wangeneshaw park kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxwa ngaleyana indlela leyana esingakutsho nje kathesa ukuthi imabhongane isawe death trap inkomo zifansi kuzonke noma nje kusase lencosane yamanzi esasekhona kodwa ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seJuchume ePlumtree obexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oStudio 7. UNtungamile uxoxe njalo lesakhamuzi seCholocho umnumzana Believe Gawule laye othi sebephelelwe izifuyo.
Umumo wakhona mubi okungangalisayo. Kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo nkomo ngesikhathi lesi abanamali, imali vele kayikho. Nanxa impumpulo zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga nkomo. Umumo lona lapho siphila abantu abaphila khona eSouth Africa ngale imali azisabuyi kuhle. Okutho ukuthi phakathi kwedusi lobantu kube sekusiba nendlala futhi ezifuyo. Abantu abaphila ngazo izifuyo ngalo ziqabela zithengiseki. Izifuyo zabona zithina sezithe zithengela ukudla ngabantu abavelela ngalani mali abangenelisi ukuthenga khona kwabo ukudla. Umumo wakhona mubi kakhulu, inkomo ziyacuba. And then kuzatshiyela abantu phakathi komumo omubi ngayizulu lingabe lokhu lidonsa lingani siphakathi kwenkinga zimile emangalisayo edinga ukuthi aba kuthiwa ezinama NGOs la angalesihawula angenele ancedise ukuthena abantu bathole ukudla bezifuyo lazo zisinde.
Kwezinye indawo baba Gawule ikakhulu ePlumtree kubo Gwanda zibi kwasezinamathela edakeni inkomo zisifa lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi. Isimo elisibonayo la nini khona ngapha eCholocho?
Sina-ke nkomo kwangcono ke laba abayinkomo inkomo kusiba nodaka kathesi amanzi echitha kathesi. Sina vele kwezinye indawo nkomo amanzi ngazange bekhona umnyaka lowo. Kube sebaqala ukukhotheza khona lemuva kobojanuwari kobofebruwari. Umnyaka wonke abantu bezekhotheza. Kwezinye indawo kwaba lokuyindoswana nje kwamanzi okuphele emuva khona lingabo-April May nkhathi zokuphelile amathi bangasela lutho. Zisilonyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni sekusetsholotho ngoba kade kulokhu yisikhathi okuthi abantu vele kube bekhotshoza nabathetha abantu vele kube bephila ngokungamanzi ezinjini nala okupontshelwa amanzi akhona akhona kwezinye indawo nakwezinye indawo kuyahlupha ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini? Bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo nkulu ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengeziyazi kwenzeka eminye iminyaka. Angazi ukuthi imbangela kuyini. Kungale kuphuli iyananzelela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi zibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani, kutholakale njani. Kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngale bezibona ukuthi isivuno zange sihle sihle. Zibe khona ezinye inhlanganiso eziza kubona khonokho. Kodwa kwazi akuzange kube lolukho olwenzakalayo. Lakathesi kunje nje akula lutho olukhona. Akula inhlanganiso zenu zethu ezikhangeleleyo ezokuthi ezakwe-WFP zibuye zincedise abantu bathole ukudla kumbe bakhangele ukuthi umumo wesimo nezifuyweni. Kwazise futhi kwethu isikhathi labe nceda nezifuyweni izifuyo i-stocksid yakwe-stocksid esipansi esishiphileyo sileta zinhlanganiso lezi. But lonyaka hhayi inkomo asibabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe iyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho nkomo ukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenziwe amalungiselelo. Inhlanganiso lezi ezibonakalayo zikhangela zingasincedisa futhi ukuthi zikhangele phambili abantu bangancedisa njani ezigabeni. Uhulumende laye ngancedisa njani ngoba uhulumende laye kumsinda engeke kukwanise ukuphakamisa. Kuyaye kudinga ukuthi inhlanganiso zinezi-WFP nezinye zize phambili zizokhangela umumo ukhona bese zigalishe kulungiselela ukuthi ngalowo mnyaka kusiyakufika kona u-2025 kubekhona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bengabuyise bewonakeli base balungiselele. Ukulungiselela nkomo yikokuqakathekisa kakhulu. Base balungise umumo wakhona ongakaze kufike ebangeni elibi balwisane lawo umumo nalowo ngesikhathi behamba sihamba siyaphambili njengoba nje kuyakhanya ukuthi nalo nyaka kunje nje umkakhe nalowo uyathengisa nkomo ukuthi akulanto e-right lapho umnyaka lo. Umnyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Umnumzana Believe Gawule yisakhamuzi saseCholocho. Ikata iti ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel le-Hamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhathana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano esikhangelelwe ukuphathisa abantu makhaza esihlangeni seGaza. I-Israel yona ithe ukukhulumisana kusaqhubekela phambili njalo ikhangelelwe ukuthi abathunjiweyo baqale ukukhululwa ngolwesihlanu. Phansi kwesivumelwano lesi, i-Israel iza kuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane, iHamas yona ikhangelelwe ukuthi ikhulule abesifazane labantwana abangamachumi amahlanu. I-Israel yona ikhangelelwe ukuba izakhulula izibotshwa zePalestina ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150. Akukaziwa ukuthi abathunjwa iHamas abazakhululwa yizizalwane zawaphi amazwe, kodwa iziphathamandla zeMelika zithi zicabangela ukuthi kuzakhululwa izizalwane zalolelizwe eziyisitshiyagalolunye. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Udaba lolu lubonisa nje isigaba sokuthi sokungathi kulokuvumelana kubandela imithetho yezimpi elawula umhlaba, i-Geneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi nxa kuyisikhathi sempi, nxa kunabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abethitha abathunjwe nangapha, kube bekuthintana nje ngezibotshwa. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi, kuvamile ukuthi kube bekuthintana. Kodwa esikufisayo ukuthi kube bekuvezwa kokuxoxisana phakathi amandla abisanayo, ngoba ukuthintana kwezibotshwa akuvamanga ukuvezwa ukuthi sokusiya ekuqelelaneni phakathi kwamazwe abisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi kunokuvuma ukuthi kuyingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotshwa zempi. Kodwa akwandanga ukuthi kuvame ukubonisa ukuthi sekusiba lokuqelelana phakathi kwamazwe abisanayo.
Ngiyasikubona kusenzakala lapha, singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na?
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqiniso lokubana impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe iseduze lokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi, izayele izimisele ukubana ivele iqede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotshwa akuthengisi ukubana impi asitho kuthengisele sokubana impi ngabe isisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube nokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube nokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umbutho. Kodwa nasikhanye lapho abaxoxisana khona olihlangothi alitshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebisa ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi, okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi yakugcine kube kulezinye izintatho ezigcine zilawule mlethu. Ngikhala ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe kakhulu elizweni leSouth Africa lelivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona kusiba le-inflation umhlaba yonke ujikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu lelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel le-Hamas, okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa, njalo ingathinta umumo womnotho elizweni
lo. Ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma le-Studio 7 esecingweni koBulawayo. Ikansili ya Harare isihlela ukuba kusungula uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni njengendlela yokumelana lokusabalala kwesihudo sekholera. Kodwa abaphila ngokuthengisa bona bathi gaba yindawo ngoba iyo yodwa indlela abalayo eyokuziphilisa lemuli zabo. Kubika uPraxitis Jeremiah.
Ngolwesibili uhulumende uphe umunicipal weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephume lendlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umunicipal engihluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kameya weHarare umnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcinisihlalo wekomiti yekhansili ebona ngezamabhizimusi amancane umnumzana Wombera Ishe Nende utshele iStudio 7 ukubana ikhansili yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare umnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ekugcineni kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athina lokho ultimate amasilani lapho esikufuna yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi sithole ukunakekela imuli zethu kuphela thina.
Esinye isakhamuzi zaseHarare laso esiphila ngokuthengisa umnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupha ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo kumbeni kule statutory instrument kumbeni kule emergency decision asikwazi ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhono wethu besiziphisa ngokuthengisa.
Udubo lwekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokutshona kosukulwa izolo abantu abedlula inkulungwane ezithobami nempili bebesebebanjwe bele kholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka yabulala amakhulu amabili.
Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change likhangena lelo bunzima bokudonselana ngemva kokuba ozithi usaphethe isikhundla sikanobhala waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangwe exotshise amalunga alo ePhalamende, eSenate kanye lesemakhansilini. I-CCC ithi indubo zayo zidalwa ibandla leZANU-PF njalo isethesa ibandla leli umlando wokuthumba ukuhlukuluza lokubulala amalunga alo okuyinto elandulwa yiZANU-PF. Konke lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU-PF Forever Associates Zimbabwe FAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka lo ayengumsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo owaxotshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu umnumzana Donaldson Mabuto owe-CCC. Umnumzana Mabuto nguye osungula lingxoxo.
Umuntu okhona ngathi seZimbabwe uyadanisa emfort uzamanzela ukuthi sibona ama-courts e-abuser isisekelo sombuso esise-constitution sisephula laphana lalapha. Usukeke sisibuze imbuzo yokuthi kathi siyilizwe bani, singabantu bani abangasahloniphi isisekelo sombuso sabo.
Ye baba Msaka, lingafuna ukuthi lingenelani laphana liphendula amazwi kaMabuto.
Ngiyalibingelela abalaleli ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esubona lapha eZimbabwe isikhangelane lokhetho olubuyayo. Ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawo aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhuwa iconstitution, besehluleka ukuqoqeka besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiya kwenza izinto esasizenzile.
Ye, baba Mabutho uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi abamabandla amanye lawo angaso leZANU-PF abaqoqekanga okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ukuthi kumele ukuthi abantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso, bayabona izinto zonakala ziphanjaniswa laphana nalaphiyana. And mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso, njalo lapho ke bekuphambaniseke khona zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebandleni. Ngizathi ngikhumbuzeke uLokuzeni ubaba wami okhona phoka Msaka ukuthi thina njengebandla le-CCC sakhuluma Mgceke uthi hayi luba butshaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezincwadi ezahamba zisazisa uSpeaker of Parliament, zisazisa uMinister of Local Government uthi hayi bantu bakithi lo muntu lo asimazi njalo kalamandla lawo awayenzayo ehamba ke ekhupha abantu abakhethwe nguZulu. Kodwa ngikhuluma ngesikolo sethu, isikolo siyamthokazi. Abantu bakoBulawayo bazonto ebaganinwako ngento eyenzakalayo nale ukuthi hayi usuke ke ukuthi yena ke isikhulumi sesephalamente umbele uminister wethu esuke ke engasa enanzeleli ukuthi hayi bantu bakithi ngile ncwadi le yilaleyi. Anti why ngikhetha ukuthi ngisebenzise leyo incwadi leyo ngikhuphe amalunga aleli bandla, umongameli walo ebhale ukuthi hayi yini engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zihanjiswa kanje. Ngiyakwazi ukuthi baba umvoto esilayo khonapho ecingweni engabe jabula ngakho lokho okwenzakalayo, because khona ngathi ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage.
Uyamuzwa yini lapho baba Msaka uMabutho, ungafuna ukuthi umphendule na?
Ngikhulume kahle Sibili. Ayicho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamaqhelwane wethu esilwa nayo isitsha, lingakhayelela ukubana siyafika sithele amanzi. Asitheli manzi nxa indlweni isitsha, sikhona ukuthela ipetro. Most important is kind of ukuthi thina siwine ama-election. Ungathiwa i-opposition sifile kathesi siyathaba kakhulu, siyajabula, kodwa la nxa ikhona hhayi kuyajabulisa, ngoba sabe sikhangela athi ama-chicken balance ukwenza ukuthi lokhu esiphambasayo i-opposition la izasinceda.
Bama Babutho, sikhangele ku-by-election laphana, amalungiselelo enu aseme njani?
Hhayi, amalungiselelo ethu sesimele ukuthi khala impolompolo. Uyakwazi ubhuru wami nje ukuthi hhayi abantu bazabaphika mhla ka 9 December.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho oyengumsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo, waxoshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu endawonye lo mnumzana kudakwashe Msaka, umkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU-PF Forever Associates Zimbabwe FAZ, bexoxa ecingweni leStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba labaphila ngokuthengisa eHarare abaxwayisa ukuthi baphume baphele ekuthengiseleni emigwaqweni ngumunicipality waleli dolobho emizameni yokumelana lodubo lokusabalala komkhuhlane esihudo secholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.